Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande ofisi phayindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ukuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba.
Ibandla lesisi lithi lilithemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwamaprimary.
Thinakithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela eyehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe.
Sokuvele ubufakazi uxolo abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi izwi labo lizwakale kukhetho oluzayo.
Sokuzaqala ukugongodwa abantu, sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usupporta ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMacmillan uvezele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezazicubungula udaba lwenkohlakalo eZimbabwe kuhlelo lokusakaza ebulenjini olwe-podcast olwethulwe izolo. UMacmillan uthi wavalelwa ejele okwenyanga ezimbili ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela kumbe wokuzokumvikela isizwe i-state security. Lokhu kwenzakala lumsakazo ukhangelelwe ukwethula kusasa ihlandla lesibili lomfanekiso wedokumentary oveza inkohlakalo eyenziwa ngokuthengisa igolide phandle kwelizwe oluthiwa The Gold Mafia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Balule.
Lolu daba lwenkohlakalo alumangalisi kodwa luthelela ukuthi umuntu azizwe ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi uhulumende weZimbabwe uma engenelisi ukuthi avikele umnotho weZimbabwe ukuthi ungathathwa njalo ungajontjwa yilabo abalamandla okuhuquluza, ungathathwa yilabo abayizigebengu abangabanye bethu. Lokhu ke kuyadanisa kakhulu ngenxa yokuthi akumangalisi thina sihlezi sikwazi ukuthi uhulumende kulabantu abalezikhundla eziphakemeyo abasebenza kuhulumende abalamandla ukuthi behuquluze umnotho welizwe, betshontshe umnotho welizwe besebenzisa ubugebengu lobuqili ngoba bona belamandla ukuthi bavikelwa yilabo abangabasekeli bomthetho kumbe labo abayibo abangabaphathi intambo bomthetho. Ngakho ke ngokunjalo lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe njalo kulihlazo kakhulu omkhulu emehlweni womhlaba. Kodwa ke ubuqili obunje buvele bona. Sibe sibuzwa lathi nje, sibuzwa ngabasiki bebunda ukuthi uvele kukhona okunje eZimbabwe okuyikutshontsha komnotho weZimbabwe. Manje ke nanku sokubuye lentatheli izindaba zasifezela obala ukuthi nanku kwenzeka sababona labo bekhuluma labo abantu okuthiwa yibo abanye bakhona.
Ubona ngani bazajeziswa na njengoba sisizwa kuthiwa lo mka mongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa la ungani uyavela mbijana kudaba lolo.
Laba abaqanjiweyo ukuthi balezenzo ezimbi ezokutshontshela isizwe, ngokubona kwami abangeke bajeziswe ngoba phela basebenza lababusi belizwe, basebenza lalabo abalamandla ngesimo sokubusa ilizwe langesimo sokuthi kubanjwe umthetho, uqiniswe umthetho welizwe ngabantu abasebenza bebonke la. Ngakho ke akula isela elingahamba liyebopha elinye isela, isela lijezise elinye isela, lokho kungeke kwenzeke. Lanxa bengathi bona bazama usivala amehlo bebophe ababili kumba bathathu, kuyabe kuyikuthi nje lokho bazama ukuthi belahlise emehlweni womhlaba ukuthi kube lokunye kukhanya ngathi kuyenziwa ukuthi kujeziswe labo ababonakale beyephula umthetho, kumbe esingathi thina labo okukhanya ngalokho esikubonileyo kutshengiswa lapha ku-Al Jazeera bekhuluma ngokuthi umthetho kahulumeni lo mthetho welizwe bawephula njani ukuze beyenze imali. Singathi thina ke kusoze kube lethuba lokuthi laba abantu sibabone bejeziswa, kodwa singavalwa amehlo njengabantu. Ngoba futhi into engenza ngithi singavalwa amehlo njengoba nje kuzaba lokhetho oluzayo, ukhetho lokuthi kukhethwe laba abasiholayo ngezombuso welizwe, lapho ke singabona ke uhulumende ezama ukuthi tshengise kithi thina abantu ukuthi kukhona abakwenzayo ngalokho.
Lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomola Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 eSebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota.
Kulandela ukwenziwa kokhetho lwebandla leZanu PF lokudinga abazalimela kukhetho ama primaries, ibandla lesisi lithi uhlelo oluza kwenziwa yilo olokukhetha abazalimela ngokuvumelana kwezakhamizi ezigabeni luyasebenza. Leli bandla lithi lolu hlelo lwaphumelela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by elections ezigabeni ezifana leBulili Male Insiza. Ilunga le-CCC eMathebeleland South umnumzana Mduduzi Chuma oyeqoqa inhlelo zokhetho lolu eBulilima uthi kwanqoba ababili kulindawo ababalisa unkosazana Makhadi Moyo lomnumzana Ephraim Moyo asebengamakhansila bekhethiwe izakhamizi phansi kohlelo lolu olutsha, njalo abanye bevele bengekho kwezombusazwe kodwa bakhethwa.
Emathebeleni South ikakhulu esigabeni sebulilima ngapha sibe le nhlanhla ukuthi sibe lama by elections eminyakeni odlulileyo ama councillors amathathu, okuyikho lapho eqalise khona ngabona njalo lolu hlelo engathi ngolwe community based candidates. Ngiyakwazi ukuthi belusekuqaliseni ngathi yi pilot program at that moment, kodwa ke thina silusebenzisile ebulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawo mawards zasinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo. Eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kuma candidates kade ngasoma members ACCC engakaze ngabone njalo active ku politics, kodwa ke izakhamizi ziyakutshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku ward 14 for example kumbe lifake uma umakhadi kuwadi 16 laphana, hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenzele indlela enje lenje lenje lenje. Ngakho ke mina lolu hlelo lokuthi ama candidates akhethwe izakhamizi kumbe ngama cities zakuleyo ndawo. Ngilubonela lusebenza and ngicela ukutshela dadwethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo.
Kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho eMathabeleland South abakho abasala bekhonona yini. Njalo nxa uqathanisa zingapi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho kuthi abantu bezikhethele kube ngcono.
Thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe. Ngakho ke bachaziselwa ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo uma simfaka kuba ngu-councillor ngempela uza kusebenzela ende ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenelisa ukuthi siwine ward 16 ngomama uMakhadi Moyo sawina lo ward 1 eChangwa ngoba uEfrem Moyo loba nje sadliwa ku ward 14 ubaba uEfrem Moyo njalo kodwa ke ama numbers angkhona ayemalutshwana sibili ukuthi hayi siyakwazi ukuthi singalungisa lapha siyanqoba. Ngakho ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu baya kuyamukela kathese bekwazi ukuthi uhlelo lokuthi ama izakhamizi kumbe ama citizens azikhethele icandidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections. Khangela kathesi iZANU PF ibiyenza ama primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama cells asavoti nxa ukuthi umunye umuntu usebola ukuthi bani ngavota ngiyadliwa bavayela naphandle. Ukathi uhlelo lolu olwe citizens based candidates umuntu akudingakali ukuthi abe ku politics ukuze ukuthi abe inkokheli kodwa ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimeli esigameni sinje. So abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Chuma ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Lokhe sikudaba lunye abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi ilizwi labo lizwakale kukhetho oluzayo. Omunye walaba bantu ngumnumzana Daniel Nqumalo odabuka eLupane othi kubalulekile ukuba nontanga bakhethe inkokheli ezithembekileyo ikakhulu ngesikhathi lapho inkohlakalo eZimbabwe isikuzinga eliphezulu.
Mina ngibe njengosakhulayo ngibe ngiphakathi kokuqonqosela abasakhulayo ukuthi behambe beregister ngobuningi babo ukuze sikhuphe uhulumende okhona ngoba uhulumende okhona kukhanya ukuphatha intambo sokumehlule. So ngakho akayekele uhulumende abusayo. Thina sifuna utshintsho eZimbabwe, sifuna ukuthula, sifuna inkululeko. Kathesi ngingakhangela thina njengebandla eliphikisayo njengoba sesilanda ukhetho sokuzaqala ukugongodwa abantu, sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usupporta ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change. Ngakho thina sithi hayi mayuyu kwanele mthwakazi, abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi iZANU PF injani, sebekubonile ukuthi iyehluleka. Kathesi bazabuya sebesebenzisa ama-youth sebewanika into ezizidakamizi ukuthi bethaya ogogo be-CCC, bethaya okhulu abafuna ukuvotela i-CCC. So ngakho mina ngithi lawo amakhomanda awezanu PF siwakhangele, abantu bakukhangele konke. So ngakho mayuthi sukumanini lonke ngobuningi benu liye-register ukuvota, kuphe umbuso lo.
Kungani uqonqosela abasakhulayo Nxumalo?
Kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba kuma-videos esiwabonayo ukuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezombusazwe, uyathola ukuthi amayuthi yiwo athunywayo libandla zami ngoba ama-youth ungavele ubanike utshwala ubugangi babenza but ikusasa labo abaliboni. So ngakho ingozi ilandela wena mayenza, umuntu okuthumileyo yena uyabe ezihlalele kuhle kodwa wena mayenza ulakho ukubulalisa ifamily yakho.
Sisakhuluma ngokuhlala kuhle kuphume ividiyo kuyona le iviki esanda kwedlula ekhipha abantu bekhipha igolide kuhanjiswa kwamanye amazwe okungekho emthethweni uthini ngayo le ividiyo
lokho kubonile sobala kuvela sobala ukuthi uhulumende kulabantu abasebenza kugovernment abangamathena abayiziphiwe abafuna ukusuthisa izikhwama zabo lokhiyana into embi sibili yinto yokuthi i-corruption ezimpapho kuhlala kukhulunywa ngayo every time kodwa ngokunjalo uhulumende kasozathathe inyathelo ngoba ngabangani bakhe bezani naye ulabo phakathi labo bantu abayenza isidi esingaka economy khona ezimbabwe but abantu abakubandla ezani PF bazithathela yonke into bazitika kathesi sibona babuya lapha sebebuyile emaphandleni bezodinga amavoti kodwa u-NP wakhona engavotelwa abantu kasababuni so abantu bakukhangele konke lokhuyana okukhutshwe ngumsakazo okwegolide abantu kumele bavula amehlo ukuthi batshintshe umbuso oncindezelayo bafake umbuso omutsha ozayenzela abantu amalungelo abo umuntu ozafuna ukusebenzela abantu nothi ukusebenzela imuli yakhe lesigaba sakhe kuphela.
Hello ke ngumnumzana Daniel Nxumalo osakhulayo oyebandla lesi-CCC obexoxa ecingweni eselubhane logena kumedesayiti oyestudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisa inkohlakalo e-Transparency International isikhuthaze uhulumende ukuthi ajezise labo ababonakala besenza ukungethembeki emfanekisweni we-documentary womsakazo we-Al Jazeera. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulombalisi wesikolo senjube obotshiweyo ngoba wayedlwengula umntwana wesikolo. Umbalisi lo ofundisa izifundo ze-A level ubikwa enze lesi sihluku ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amachono ku studio 7 amachono kanjani abantu hayi siyaphila siyabonga izindaba lesilethela zona yabona uma sebesilwa bodwa kuzana ikho kumnandi ikakhulu abantu bakithi esindebeleni abantu ababulawela abantu kwabuhlungu kangaka bahlukunyezwa namhlanje sithechithisa kumhlaba wonke ngenxa yezano le abayilokhuza abayiphakamisa kangaka khona manje kuntshontsho magold ini siyahlupheka bona ababhizi basaportana lento wrong uma besilwa kodwa kunje yikho kulunge khona ngcono ngoba sebe kubona ukuthi into abayenzayo imbi yokuthenga amavoti bevalela abanye abantu ngaphandle sihlupheke size sibehambe sibizwa ngamagama aziswane emazweni. Siyabonga studio 7 yekela sithathane
asanibonani ku studio 7 obulisayo umncedisi intsha yaseZimbabwe emiglense ebesikucela ebantwini kubontanga bethu eZimbabwe ikuthi beyeke ukuvota lawa maphatha zempumalanga ngoba sesibhekile ukuthi since sibavotela lawa bantu alokhu shintsha abalenze eMatebeleland naseMidlands bakhombela kwesabo lokuyisicelo sethu lezi ukuthi beyeke ukuvotela amaphatha zempumalanga ngoba sidinga mangabe befuna amavoti maze bewinile abasinaki okunjalo ngoba abazali bethu behlulekile bayevotela izani ngoba banikeza amasimu kodwa ke thina sinamsebenzi singaphandle kwamanye amazwe siyahlupheka alokuyisicelo sami ukuthi nivulele lokhu ze nevoice imamelisuzutabo.
Yes, sayibonani, sayibonani madoda elithi vakastudio 7 njani, tshona njani. Hayi thina siyatshona, ngilapha mina madoda. Ya, hayi ngilokujabula inxansi zokuthi khona kuyavulwa i-station, i-radio station lapha eKezi. Into engijabulela mina inye kuphela ukuthi khona sokuzasincedisa ukuthi nxa sicatshelwe izifuyo zethu sitshele i-station lesi besi-anonsele kakhulu ebantwini lapha laphayana ngoba kuzavimba ithuba lamasela. Nawendawo kuyavimba ithuba lamasela ngoba amasela khona engazithatha lapho ngikhona mina kuwa 12 bezise bezise egwanda nokwenda ubisho njalo bezise egwanda noma bezise eplant kube ziningi izibodi kodwa nxa kuyikuthi khona zicatshile sawuzifaka kuradio baza kukhona hayi into ezinjalo nazi ngapha zingapha kithi egwanda hawu lapho ubaba wethu nangakwa hayi nangakwa lapho zamile usincedile thina njengabafuyi ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi mina hey kuzima ezimbabwe hamba owalibona ilizwe elilotitshala ongelamota yazi kuzima isotsha engalilamota umpholisa olemota uyithola ngecorruption ngokubhadalisa abantu endleleni uticha kakula ticha olemota uticha olemota yabethenga abantwana bamazwele kodwa kube zima ukuthi ayimenteni athele iphetro lilizwe bani lona lelo hayi umhlaba wakubone ukuthi ungenzani ebantwini bezimbabwe ngokudubeka lokho abadla utshani kuzima khathesi siyekhethweni izanu iza kuyirige futhi kuzima
msakazi angibingelele msakazi wamamuhle ngibingelele labalaleli msakazi okhulumayo msakazi usijumba lo okhulumayo ye msakazi hayi lami ngima enkulumeni kambuso okuzwayo eyokuthi umuntu akayemela unina loyise endaweni zabo hayi ukuthi uyemela abanye abantu ubamela kanjani abantu endaweni engasiyo yabo ufuna khona lokhu huquluza umnotho usakwele angeke vele uyenze kahle ma ungabe umele kwenye indawo akukho kwakho ongakwenza so la mabandla lawa ayezi izinto ngendlela angazodlala ngabantu angadlali ngadi la jwele nzima lapho bangazodlala ngadi la ngiyabonga msakazi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngifuna ukuphendula ubaba lo e-EFL lo ngupresident lo uyawumana lo yikho ezahlale ngelabantu ngoba into ayikhuluma ukhuluma izinto zokuwumana eziphuma ekhanda lakhe khathesi ukuthi amakhiwa angeke ezebuya ezimbabwe laphana ngoba azondela ilendi yangikhona ukukhuluma ngelendi into angazi ubona abantu kuphilaisifa kiwe emaplazini laphana nje sifaniswa nje labo doli ngoba emaplazini laphana ugrade 7 mamele abhale lo form 4 uthathwa ahanjiswe eregister uhluye mregister kugrade 6 ezikolo zemareserva le even ekuform 4 uhluye mregister kuform 3 ekuze ebhala le zikolo zemareserva ethole indawo izikolo leziyana kaziregistwanga kodwa kuthiwa amaplazi ngakahulumende anikwa abantu abanye bake balwa bebangilendi ma befike ekhoti kwathiwa siphethe ama-confirmation le-tefic okungangokuthi amaplazi athathwe ebantwini bhathisanikwa nje okobuphamazo avele akliwanga le amakhiwa asazo viselwe emaplazini nxa ingayazi izani uPF ahlale ikhulumela umana nje kabuze kithi thina sihlale emaplazini akula makliniki ungazela ihambele ithi le-register lezo zikolo kufika kube yibhemi nebhende vela kuqedakali ngitsho kodwa sisemaplazini kahulumende nalo ubaba lo uthong angikheni sibande ethanda ukumsebenzi wa-studio 7 nxa kumele lifuna ukuthi kukhulunywe kube ngebandla lethu le uchamisa itripu sinxa kungeyakheni uhlutshwa kwini waqalisa akhuluma ngama-structure wabonti kakusizi kathesi ukhuluma ngokuthi ichamisa ibandla ngelakhe ye ubone ezadliwa abantu bengene bedemonstrate uyawumana vele thina kutriple sasikaze sibe lo mbono we-demonstration even one day so kahlukane lebandla lethu maye lo mhawu kakhulume ngamandla kodwa sibone ukuthi uzokutshintsha yini kutriple c
ye mbingelele kustudio 7 lingabe linjani lonke basakazi sibingelele enkundleni hayi izano angazi ukuthi yaba njani izano iphika lento esegcekeni ngizwe ugawule lapha esesithi khona yindaba le video beyikhipha sokusondele ukhetho kanti gawule mali tshontsha lingamasela lithi kufanele kulindwe lingabotshwa kuze kuqale kuze kuvotwe kudlule kanti ugawule uthini hayi gawule uphika lento oyibhekileyo mpela suzama nje amaqhinga okudifenda isisu sakho selitshontshe latshontsha umnotho wasezimbabwe empeleni la uyakwazi vekuthi liyawutshontsha lisebenzela izisu zenu ndince ngamanye amazwe ngegolide lelizwe ukuthi khona bezalivikela ngobusela benu lobelinabo libulala ilizwe gawule manje uyaphikisa yonke into yakho gawule uyaphikisa njalo futhi mina ngilesimanga sokuthi ezimbabwe umuntu ongahambisani lezano PF kuthiwa uyasetshenziswa nawe gawule uyasetshenziswa khona lapho usetshenziswa ukuncindezela abantu bakini etsholotsho hayi gawule akuzinuka amakhwapha gawule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukuze Melika, umahluli womthethwandaba wakwele Melika usunqume ukuba oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence azokwethula ubufakazi bokwenzakala lapho kusibalo kutshengisela esigodlweni seCapitol. UPence ngomunye othiwa uzancintisa kukhetho oluzayo. Omunye osethe uzancintisa ngumnumzana Ron DeSantis, labanye asebevezile ukuthi bazangena kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umthetho wele America muthi wona akekho umuntu ongaphezu komthetho, no one is above the law. So uDonald Trump makuwukuthi indaba yakhe yokufumbathisa uStormy Daniels ikhonsidwa njengecala la makuwukuthi campaign finance violation, kufanele ukuthi umthetho wenza umsebenzi wawo, umthuthise kulo lolu daba. Makuwukuthi utholakala ngempela ukuthi wawuphula umthetho, kufanele avalelwe. Angazi isijeziso sakhona ukuthi singanani, and njengomuntu oyipolitician, so I guess nje abazakwenza nje ukuthi bangambiza aboshwe okwelanga lona lelo, maybe bamprocesse sike sibone isithombe sakhe silama namba ngaphansi, then bamkhulule. But okusalayo kuzobe kuyinto eyangisa kakhulu, ngoba isithombe sona leso sizosetshenziswa throughout umhlaba wonke jikelele ukuthi nanka ama-American efuna ukukhetha isigebenga esiqeda uku-indict. Kodwa siyazi ukuthi ibase yakhe izoqhubeka imsupporta, ngoba ibase yakhe uyakwazi ukuyisebenza yena uTrump ukuthi abakhonvinse ukuthi konke lokho okwenzakalayo i-witch hunt. Sizwile ebakhokho ukuthi mabaze izolo baprotest ukuthi esithi yena kuthiwa prosecutor we New York useret ukuthi ambophe nesithi umemele abotshe izolo, even though kungela muntu okwenza i-announcement efana laleyo. Uyabona nje ukuthi upreempta abantu bakhe ukuthi benze udlame okufana lalokhu yena abakwenza ngo-January 6 e-Washington DC ne-Congress. So ukuthi abotshwe khona makuyukuthi wephula umthetho, kufanele abotshwe.
Kodwa nxa kuyikuthi aphumelele engabotshwa, umbone ngumuntu ongancintisa anqobe na kukhe oluzayo?
Okuncintisa angancintisa kodwa kuyinangeka wini. Siyazi ama-Republican ukuthi ibase nguyo ibambileyo. That's why ubona nje kunje nje kulo muntu oyi-one uHaley ose-challenge uTrump officially, bakhona abanye abasemaceleni laba oDeSantis abo-Pence labanye nje abangaka-announce ukuthi bazo rana for i-candidacy yama-Republican kukhetho lukamongameli. So uTrump okwamanje ulokhu esasebenzisa i-support yakhe yakudala, yiyo njalo futhi edonetayo kakhulu esikhwameni sakhe. So okunye akwenzelayo khona lokhu okwecala leli ele-New York, I'm sure yena ukwenzela ukuthi aku-turn around kube profitable kuye, ngoba abantu bakhe laba uzobamema ukuthi ba-contribute ukulwisa i-case yonale, ngoba njengoba eshethi i-witch hunt bayamzonda uhulumende lo, uyamzonda ungathi ngezinye indlela ukuthi uhulumende lo umdingela amacala ukwenzela ukuthi embophe. Ngoba uTrump sibona akusiyicala nje lona lele le-New York kuphela elokufumbathisa uStormy Daniels, but unecala amaningi khona manje. I think kule 4 cases running concurrently, enye nge-Georgia lapho esazi khona ukuthi wayezama ukucindezela, ezama ukuthi atshontshe ama-votes mangingayibeka ngaleyo ndlela, efonela ama-representative awe-Georgia ebatshela ukuthi ufuna ama-vota ingaki ukuthi a-overturn i-elections.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha wele Melika esigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi lilethemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primaries. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30 ngu Chris Gande.